angabantu abangafuni ukukhuluma kumbe ukuthi kukhuliswane. Kodwa ngingananzelela ukuthi konke lokhu abakwenzayo, konke lokhu abakade belokhu be-organize ama-demonstration labo ukuthi ama-demonstration kanjani, konke lokhu abantu abangafuni ukukhuluma, abantu bale-agenda yabo nje ukuthi bayenze izinto zabo inxayele ngendlela abangafuni ngayo ukuthi kubanjwane kusetshenzwe ndawonye. Kodwa nginanzelela ukuthi siyakubona khonokho njalo umongameli ubelindele ukuthi abayengeje kukhuliswane kusetshenzwe ndawonye ilizwe liye phambili, kodwa abakufuni khonokho.
Pho-ke ngubani ongachatha indima lapha sokuthi kuqalise phela inkomo le?
Okwakuqala abantu be-MGC bona bamele baziwe kwamakhwapha, babone ukuthi umumo lo wabaphakathi kwawo esiphakathi kwawo bengabi yingxenye yokuncedisa ukuthi abantu bebephakathi kobunzima, ungavuni ukuthi kukhulunyiswane. Bavume nje ukuthi ukhethe ludlulile, ukhokhiselwe ngemva kwethu, sesisiya phambili, ilizwe lisakhiwa kuyiwa phambili, bese belindele ukhetho luzabuya uma befuna ukuthi ikhulumente ezokhetha. Kodwa kokathethe okwabangakwenza kuphela ukuthi bathi ngesilungu lwabalinga bathi swallow their pride, bavume ukuthi akuhlanganweni kusetshenzwe ndawonye, babe yiwo njalo bazimiselayo ukuthi akukhulunyiswane. Ngoba i-ZANU PF vele ivele ekuqaleni ngemva kokhetho ithe asikhulumisaneni, sihleleni kuthi izinto ukuthi isihambeni siye phambili. Umongameli balindele, umongameli balindele sile ukuthi xa kungathiwa kusasa bathi bahlambululile bavume ukuthi kukhulunyiswane, umongameli uyabamukela ngezandla zonke ukuthi kukhulunyiswane ukuze abantwana beZimbabwe basebenze ndawonye ngokumanyana, baqhubeke ilizwe liye phambili.